soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 31 kwekwezi 2023 ngokwesithube. Endabeni zethu namhlanje.
Namhlanje sizwile sonke ukuthi kuphumile iproclamation etsho ukuthi amalanga ama election aya kuba khona ngemhlaka 23 August, njalo le nomination court layo ukuthi yahlala nini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usephawule ilanga likamhlaka 23 Ncwabakazi ukuthi yilo okuzaqhutshwa ngalo ukhetho olukhulu lwalonyaka.
So it is important that these players get together, those who are establishing plans for what it is the next stage, get together.
Umhlangano wabahlanganiso yabakumsebenzi wokwemba elizweni e-Chamber of Mines walonyaka kuqale namhla eVictoria Falls. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe omhlaba ole-USA solunike iZimbabwe usizo lwezigidi phose ezisitshiyagalolunye zamadola eMelika $8.7 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephawule ilanga likamhlaka 23 Ncwabakazi 2023 ukuthi yilo okuzaqhutshwa ngalo ukhetho olukhulu lwalonyaka lokudinga amakhansela, amalunga edala lephalamende kanye lomongameli welizwe leZimbabwe. Lokhu kuphume kugwalo ndaba lukahulumende ole Government Gazette. Umlondolozi Ndlovu usipha lolo daba.
Umongameli Mnangagwa uveze kugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette ukuba ukhetho luzakwenziwa phansi komthetho we-Electoral Act ovele ukhona manje. Ubike njalo ukuthi idale lokubhalisa kwalabo abazancintisa kukhetho lolu ele-Nomination Court lizahlala e-High Court mhlaka 21 Hlangula. Umphathi ntambo wezomthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende wethule leli langa elandela umthetho.
Umthetho lo okhona okhetho yozawusebenzisa akulalapho okulotshwe khona ukuthi akukho emthethweni lokhu.
Lokhu kusekelwe ngummeli weChegutu West ePhalamende uMnumzana Dickson Duna owebandla leZANU-PF.
Ngibona kukahle ngithe ngikhangela ngabona ukuthi upresident uhambe khona endleleni kanye ukhuluma ngendaba yama-election, last election 2018, indaba yama-dates. Ngibonile sibili uchaye kuhle sibili ehambisa khonapho khonapho, wakhuluma njalo indaba yama-days awe-nomination, wakhuluma ama-courts awe-nomination. So upresident uchaye khona ngakhona sibili.
Kodwa ummeli wenkulumane edale ephalamende uMnumzana Kucacaphulu owebandla le-Citizens Coalition for Change CCC uthi kuzamele ezinye iziqondiso zomthetho zihle ziqale ukulungisiswa ngesiphangiphangi idale ephalamende lingakaqedi umsebenzi walo.
Nxa singakhangela u-section 147 subsection 1 wesisekelo selizwe i-constitution ithi impilo yephalamende iphela ebusuku at midnight ebusuku ngo 12 o'clock ngelanga elandulela ukuvota kwakuqala, okusho ukuthi mhla ka 22 at midnight iparliament yikho lapho ezaba officially dissolved khona. Impilo yeparliament izabe isiphelile. Nxa ngifuna ukugcizelela kakuhle futhi ukuthi mina njengo member of parliament ngizakuma ukuhola mhla ka 22.
Ummeli weBinga North edayele ephalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC uthi isikhathi kasabavumeli ukuthi kwenziwe inguquko efunakalayo emthethweni ekhona manje okulakho ukuphazamisa ukhetho.
Ye, namhlanje sizwile sonke ukuthi kuphumile i-proclamation etsho ukuthi amalanga ama-election aya kuba khona mhla ka 23 August, njalo le nomination court layo ukuthi yahlala nini. Kujwayelekile njalo kuyaziwa ukuthi khona i-constitution yeZimbabwe yona ithi nxa umthetho okhuluma ngama election ungakenziwa ngelanga lapho uqanjwa khona ilanga lama election kuthi ukuthi lo mthetho awuye kusebenza kuma election ona lawo alomnyaka
ukubekwa kwelanga leli ukuza ngemva kokuba ingcitshi kwezomthetho lesisekelo sombuso welizwe zisithi akula mthetho ovunyelwa ukwethulwa okhangelane lokhetho nxa ilanga lokhetho selithe labekwa ezinye ingcitshi zithi lokhu akulandaba zisithi uhulumende uzasebenzisa imithetho evele ikhona ngimele isitho 7 ngiseharari ngumlondolozi Ndlovu.
Umhlangano wabenhlanganiso yabakumsebenzi wokwemba elizweni eChamber of Mines Zimbabwe walonyaka uqale namhla eVictoria Falls. Ingcwethi zalolu hlangothi ezedlula amakhulu amathathu zizabe zithe gwaqa kuleli dolobho okwensuku ezine zibonisana ngendlela ezingathuthukisa ngayo umnotho welizwe ngokwenziwayo. Unokutaba Dlamini usipha lolu daba.
Lo mhlangano uvulwe ngumqondisi kahulumende kuhlangothi lweMines and Mining Development, umnumzana Walter Chitando, yena okhuthaze osomabhizimusi lamankampani akulomsebenzi ukuba basebenze ndawonye ukuze kuvinjwe ukuthatha kwezenjwayo zeZimbabwe zisiyalungisa impahla kwamanye amazwe okufana lokwe-lithium lokuningi okwenjiwa elizweni. Uchitando uthi i-lithium isetshenziswa ukulungisa amabhatri ezimota ezihamba ngogetsi labomakhalekhukhwini ethi ulethemba lokuba yiyo engaguqula isimo somnotho welizwe.
So it is important that as the lithium players you get together, those who are establishing plans for value chain to the next stage, you work together.
Ngakho kubalulekile ukuba njengabembi be-lithium limanyana. Kubalisela lalabo abaqalisayo. Njengohulumende asisoze silitshele ukuba ubani ngenze lokho ubani lokho.
Umholi wenhlanganiso yabembi eChamber of Mines umnumzana Colin Chibafa utshele umhlangano munye ukuthi basemizameni yokukhulumisana labasakhulayo ukuthi babone indlela abangaphathisana labo ukungena emsebenzini wekwembiwa kwe-lithium le.
Put matters into perspective and to allow for dialogue from an informed position.
Sile themba ukuba lokhu esiza kuhlafuna lapha silethulele khona njalo uzakwenza ukuba kwazakale ukuba sinengaphi ngezeluthium njalo siza kuba labaqeqeshi abalolwazi ngalokhu abazoxoxisana lathi ukuze sibe zingcitshi kumhlaba wonke ngezokwenziwa kwamabhatri eluthium.
Umhlangano wabakumsebenzi wokwemba elizweni oweZimbabwe Chamber of Mines Conference walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Creating Growth Enablers for the Mining Industry. Kusenjalo unkosikazi Nicole Johnson ongumqondisi wohlangothi lwePolitical and Economic Section ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe wethule inkulumo kulomhlangano ebiphansi kwesihloko esithi Mineral Security Partnerships. Yena ke ukhuthaza ukusebenzelana kwamankampani labasomabhizimusi abakumsebenzi wokwemba lozulu walapho abasebenzela khona.
This includes projects that demonstrate responsible stewardship of the natural environment, that access and acquire land through consultative and participatory processes, that commits meaningful engagement and transparent communication with the communities affected, that ensures safe, fair, inclusive, and ethical workplace conditions.
Lokhu kugoqela ukuphatha kuhle imvelo, ukumanyana labanikazi balezi ndawo, njalo ukungabambi ngamandla ukungena endaweni zabanikazi lisiya kwemba ngokungela sivumelwano, kanye lokubona ukuba lapha elemba khona aliyenzi inkohlakalo kodwa liyaphakamisa ngezomnotho kuzulu waleyo ndawo.
Abe Chamber of Mines bathi umsebenzi wokwemba eZimbabwe ngomnyaka odluleyo ulethe inzuzo kungcebethu yelizwe engaba ngama-billion phose ayisithupha, $5.6 billion. Lo nyaka bathi linzuzo ingakhuphuka ngesilinganiso sokwedlula okulitshumi ekhulwini, 10.4%. Bathi kodwa kungaphathisa ukufezwa kwemithetho efana lowe-Mines and Minerals Act, Indigenization and Economic Empowerment, i-Minerals Development development policy, local content policy kanye lezokusetshenziswa kwedola leMelika lele Zimbabwe abasebenzela khona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngise Victoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe omhlaba ole USAID solunike eleZimbabwe usizo lwezigidi phose ezisitshiyagalolunye zamadola eMelika, $8.7 million. Imali le ngeyokuthengela ukudla abantu abafika inkulungwane ezingamathuma isithupha lengxenye, 65,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenziwa phansi kohlelo oluqhutshwa ngabohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe World Food Program, WFP, ezigabeni ezinhlanu eZimbabwe kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Imali le izancedisa ukuba uZulu abe lokudla, ukubolekwa izimali kwabantu abasemaphandleni kanye lokwakhiwa kwemigwaqo lokuphathisa inhlelo zokulima emaphandleni. Indawo ezizathola usizo lolu zibalisa iKariba Maswingo, Mwenezi, Rushinga, Lwezishabane. Ekhuluma kulombuthano umholi we-USAID eZimbabwe, umnumzana Rams Gautang, uthe eleMelika lizimisele ukusiza uZulu weZimbabwe.
This assistance
will support approximately 66,000. Usizo lolu luzaphiwa abeZimbabwe abafika 65,000 abaseRushinga Maswingo, eKariba Mwenezi laseZishabane. Abantu abadubekayo eZimbabwe bahlukumezwa yikuguquka komkhathi.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana eBeth Svindi uthi iWFP yenze kuhle ngoba indlala ibhahile emaphandleni.
Ethokozisayo kakhulu ngoba ilizwe laseZimbabwe uzananzelela ukuthi umkhathi ubungekho two kind kwayezinye indawo kwamanye ama-regions. Izulu likelana kakhulu, yebo kambe kwezinye indawo, kodwa kulezinye indawo ezingatholanga izulu. So i-donation le elethwe zinhlanganiso zaphesheya into ethokozisayo ngoba izaletha izaqeda indlala singathi kwezinye indawo ezingabe zidinga uncedo lokudla.
Kusukela ngomnyaka ka-2011 abantu abafika isigidi lengxenye 1.2 million eziqintini ezifika amathumi amathathu 30 sebethule usizo olusuka kwabe-WFP incediswa luhlangothi lwe-USAID. Kusukela ngomnyaka ka-1980 i-USAID isiphathisele eZimbabwe kunhlangothi ezijeneyo zempilo ngamabhiliyoni edlula amane lengxenye zamadola eMelika, $4.5 billion. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondlozi Ndlovu.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, U.S. Secretary of State u-Antony Blinken wethekelela kwele-Sweden lapho akhuthaze eletheki ukuthi icabange kutsha ngokuthandabuza kwaloko ukuthi eleSweden livunyelwe ukuba lilunga lomanyana wenyathi we-NATO. Eletheki letesa iSweden umlando wokudlelana lamanye amaqembu alwisana lohulumende awubona njengokudlulisa amalawulo ama-terrorist. EleMelika libikwa liza kwengeza uncedo kwezomvikela kwele-Ukraine olubiza izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola, $300 million. Lolu ncedo luzabhadisa ukuthenga inhlamvu lezikhali eziningi zama-missiles nokuthuthukisa ulwazi lwemitshina yakulezinsuku kwezomvikela. EleMelika lathembisa ukunika ele-Ukraine amabhiliyoni phose amane amadola, $37 billion, ngemva kokuhlaselwa kwalo ngele-Russia nyakenye. Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa ezilamapermit, eZimbabwe exemption permits, zithi zikhathazeke kakhulu ngokungethulwa ngesikhathi kwesinqumo somthethwandaba sokuthi bayahlala loba bahamba mhlaka 30 Nhlangula, okulilanga lokugcina lokusebenza kwamapermit abo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Inkokeli zamabandla zombusazwe lenhlanganiso ezimela abantu beZimbabwe kwele South Africa bathi ukungethulwa kwesinqumo semthethwandaba ngesikhathi sekulethe ukuhlukumezeka okukhulu kuzalwane zeZimbabwe lezi. Zithi iningi labeZimbabwe laba abazange bafake izicelo zamanye amaphemiti ngoba besazi ukuthi abalazo izinto ezifunekayo ukuze bawaphiwe. Kulabo ke abafuna ukufaka izicelo sebethole kuphela imvumo yokuthi bafake izicelo zamaphemiti okuyinto iningi elingakayenzi. Abalabantwana esikolo abazi kumbe babakhiphe bahle baqale ukubopha injaqana yabo. Abalezindlu izimota ngokunye labo abazi loba bathengise bagcine imali ezikhwameni zabo. Umgcinihlalo wehlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi nxa bekhangela isimo sabo becabanga ukuthi sekusele nje amaviki ambalwa isinqumo somntodandaba silokhe singakaphumi bafikelwa kwesaba okukhuluma.
So kubayenza baphile bengazi ukuthi benzeni, abazi noma baye emuvombe baye phambili, bamile ndawonye kulindwe leso sinqumo senkantolo, njalo kunzima futhi lokuthi bahlale balinde isinqumo senkantolo benga-applyanga ama-waiver. So now izinto sezingi-2, u-apply waiver ngaphulinda isinqumo senkantolo, abantu bahlezi sebephila nzima abasazazi ukuthi benzani.
Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi lusizi lodwa kwabeZimbabwe laba.
Ukudileya kwe-judgment kuchiya impilo zabantu ziphansi kwenselela nengcindezi ebuhlungu kakhulu ngoba phela manje abantu babheke ukuthi bangahlela kanjani impilo zabo. Besebe nama-bank accounts, besebe nabantwana abaye ezikolweni, besebe nama-business awa-registered. Konke lokho kuzoba nzima kakhulu ukuthi kuqhubeke phansi kwengcindezi ukuthi khona abasavunyelwa ukuthi babe abahlali bakule lizwe.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngakuthi Mabena uthi impilo zabaningi vele seziqalile ukuchitheka.
Into yokuqala abayilindileyo ukuthi uminister uthini njengoba u-30 June esefika abantu bengathola ama-waiver belokhu esa-apply ngoba la mabhanga la asebhalela abantu izincwadi. Okwesibili abakulindileyo yikuthi isigwebo esizakhitshwa inkantolo yisigwebo esizohambisana lalokho abama-ZEP abakucelayo kumbe sizobachitha.
Kodwa ngegqwetha elimela abanye beZimbabwe laba abaphikisana lokwesulwa kwamaphemithi abo umnumzana Simbathi Thando uthi abeZimbabwe laba bazilungiselele ukulinda okwedlula lokhu abacabangelayo.
Nxa isinqumo somthethwandaba singachitha isicelo sethu, siyabuyela emthethwandaba siyephikisana lalesi sinqumo.
Ugatsha lwendaba zasekhaya lona aluzange luphendule imibuzo oluyithunyelweyo ngodaba lokuthi kufanele benzeni abeZimbabwe laba njengoba selidumela emansumpeni belokhu besalinde isinqumo somthethwandaba. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Usigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosikazi Isabelle Ndlovu odabuka eZimbabwe osebenza kwele Bhilithane unenhlelo eziningi ezinceda abantu emaphandleni. Inhlelo lezi zigoqela ukuvuselela izibholane, ukulungisa impompi zamanzi eTsholotsho District Hospital lePhumula Mission Hospital lezinye. Uxoxa ngenhlelo lezi leStudio 7.
Ngidabuka eTsholotsho ecawuna njena igula likabili line. Ngingumama onamajaha amathathu akhulileyo, ngugogo. Ugogo onesihelo, onozwelo necommunity nezizalwane zakubo. Ngiyaphatheka kuma-groups ancedisa umphakathi wakithi. Ngi-one of the member yeTsholotsho Community UK. Sincedise isibhedlela seTsholotsho ngokusifakela ama-curtain uwadi ye-maternity lewadi yamadoda leyabantwana le-labor ward. Saphinda sancedisa ukuba lungisela i-borehole eyayifile, sangenela bethatha amanzi kude, sadabukelwa ngabomama abazithwele bethatha amanzi kude. Sadonsa amanzi lawana, sawulungisa umgodi lwana, sathenga izinsimbi, i-material yonke nje yokwenza i-borehole ibe la manzi eduzane lama-ward. Sathenga konke lamajojo, lamasola, adurayo mpela amasola sathenga eSouth Africa, sashipa safana laphaya.
Kuyini okwenza ungene kunhlelo ezinje?
Ngizalelwe esibhedlela ebesi ngesama missionaries isibhedlela lesana ama missionaries ayeka futhi ayiphumula mission sasingesama brotherin indawo engiphuma kiyo yindawo uhulumene ayikhoshiweyo engingakubeka ngaleyo ndlela asila migwaqo asila zikolo eziphilayo asila zibhedlela lamaklinikhi okuphilayo yikho ngisithi uhulumende usikhohlile kucala lapho engizalwa khona emhlubuleni wasecawula nje ngase ngibheka ukuthi i-chokotho leyi ikhava ama-ward angu-21 ku-committe member e-chokotho hospital UK community ngahelelwa luhlupho engaluthola lusenzeka ezibhedlela ngamehlo ami yikho kwangenza ngasukuma.
Yes, singathi kukhona okunye njalo elikwenzela abantu khona ngale eCholocho.
Yes, ekhaya eCholocho ngibe involved ne-community yakhona ngale eCholocho phansi ekhona litawuna sahlangana saba libumba sathaya imali sabhubha idenele seligcikelile esathiya seligelelwe ngesinipho ngenxa yokuthi indlovu ngale ziyagqibela amadamu lawana and then beabadala bebehamba umango omude besiya kukha amanzi kude sabona kufanele ukuthi sibagugele idamu leli eliduzane lemizi yabo saliguga ngemali yethu futhi plus futhi asiwutholesho wodwa i-hospital ilana iphumula mission yona leyo siyifakele amasola si-less than 10 of us involved my first born ingumntanami unhlanhlandlovu le gqupu yasegolisa salungisa futhi umgodi futhi ozinwa ukuthi kungenise amanzi futhi ephumula mission futhi nesivalo bebengenela zinyoka mahlabezulu besemawadi nisuke ngekhaya futhi uyokwelatshwa kodwa ukucina siyathola ukulunywa zinyoka khona ngale kumbe nibhonga wezinta izivalo bezifile sesizifakile izivalo njalo futhi during the pandemic bengithenga igrosal i-50 kg impuphu lokukhuthi ngu-oil for isibhedlela sona leso esekuphumula ukuthi bazisize ngokuncanele nginakho njalo akusikho khonokho kodwa ngengaconsultwa yimemba ye-church echumi nambili ukuthi siyakhele ugogo wayesekhuletha okuthiwa ngugogo umhlongo wasendaweni yaseplumtree empimbila eline engingakwaziyo khona ngaba ngu-adimini ngaqoqa abomama samakhela indlu and she is late now sanikela ku-community ukuthi ma bengayenzi indlana i-crash kumbe i-women club singajabula ingasetshenziswa ngumuntu oyi-one bayisebenzise bonke njengoba umama umhlongo wakhona njalo bengisenza ama-food pastel mahlabezulu labangani bami abangu-3 Mrs. Molling Vundla noSikhonzile Ndebele sesithenga ama-food package ngokubulawayo sisizile imuli ezithile entumbane lenyulwe bengula nephumula south nasenkulumane 12 angimanga khonapho ngiyaphambili nabantwana kunabantwana enginikelelekayo i-school fees yisihele nje engidabuke njalo naturally enginaso that's my calling lubizo lami ukusiza.
Unkosikazi Isabel Ndlovu udabuka eCholocho eZimbabwe ubekhuluma leStudio 7 eseLondon. Ngokuqhubekela phambili ukubhudeka kwedola leZimbabwe osokuthengiswa impahla etshiyeneyo ngedola leMelika hatsho eleZimbabwe. Kulabanye abathi lokhu kubangelwa yikulungiswa kwempahla etshiyeneyo elizweni kusetshenziswa idola leMelika. Amavinkili amaningi labathengisa impahla emigwaqweni kabasamukeli idola leZimbabwe ngenxa yokuwa kwesisindo semali yelizwe. Zokuthengiswa impahla ngedola leMelika elithengwa emkambo wensita ngamadola eZimbabwe afika inkulungwane ezine, 4,000 Zimbabwe dollars. Umnumzana Rejoice Mgwenya, ingcweti kwezonoto okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions, uthi idola leZimbabwe seligugudeke okumangalisayo.
Intengo yokudla, intengo yezimota, intengo yefurniture, okwakhisayo isamende, konke sokuqonile. Kukanti nxa abantu bengena esitolo bethwele izimali zabo ezemholo asisasebenzi lutho ngenxa yokuthi intengo zakhona sezibhalwe ngeyimali zaphandle ama-United States dollars. Kungahlupha ukuthi umuntu athi isizathu yilesi, akula sizathu esisodwa kodwa engibonayo ukuthi mina ngenxa yokuthi kule mali ezohlobo ezimbili ama-US dollar leZimbabwe bond, i-bond dollar le-Israyele, laba abathenga izinto zokusebenzisa ukulungisa ukudla ngaphandle kwelizwe basebenzisa ama-dollar, amabhenki ayasilelwa ngama-dollar. So kusitshuthi nxa befuna ukuthenga izinto ngaphandle kwelizwe sebengena emsikeni omnyama lapha khona amabhondi akhona evele ehlupha, yikho intengo ye-dollar isizakhwela izaqonga. ye uhulumende na uthi yena hachi imali yokuthenga ngaphandle ikhona ikhona emabhenki kumbe isiphaleni esikhulu sethu sephi kodwa lo asoqiniso ngoba siyazi sisathisa ubona ukuthi ngezikhathi eziningi imali eziphunyiswa lapha eZimbabwe ukuthi sithengiswa igold igolide idiamond ilithium imali lezi kaziphenduki eZimbabwe yikho kwenza ilizwe lisilelwe imali yangaphandle.
Ungwenya uthi kuningi okumele kwenziwe ukuze lingawe ngamandla idola leZimbabwe.
Into yokuqala ukuthi kayisonto engalungisiswa nje namhlanje. I-Reserve Bank kayibe libhenki, ibhenki elilungisisa imali yeZimbabwe lingaqondanga ngokwembusazwe. Okwesibili, akufanelanga ilizwe lisebenzise imali yangaphandle ngoba imali yangaphandle nxa iqinile iyaxotsha imali yaseZimbabwe engaqinanga. Kufanele kwenziwe umthetho wokuthi imali yangaphandle kayisasebenzi lapha eZimbabwe. Kodwa nje nxa kusenziwa njalo kufanele kulungisiswe ukuthi imali zonke ezingenayo zingene emabhenki. Abantu abalungisa izimpahla lapho nxa bethengisa impahla ngezimali ezalapha eZimbabwe kuba ngcono. So ingathi khona into ezintathu zokuthi ibhenki yalungisiswe imali yangaphandle ingasebenzi lapha ukuthenga ezitole ezitolo ama-business njalo ama-business ngabe ngama-business asebenzisa imali yalapha ukulungisa impahla zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Andrew Stone Sibanda, umqondisi wenkampani yeGreen Africa Technologies uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Sibona isimo somnotho kwamaviki lawa adluleyo sisiba sibi kakhulu. Amandla edola laseZimbabwe, emali yeZimbabwe awile kakhulu emqambo kwasekusidala futhi ukuthi kulokunye futhi okungahambelaniyo intengo zama-basic okudliwayo ziqanise kakhulu okwamagama ma uthenga ngemali yaseZimbabwe. Okutsho ukuthi abantu abaningi abahola le mali yaseZimbabwe eyasekhaya abasenelisi ukuthi baphile. Kutsho ukuthi isimo somnotho sesime manzonzo kakhulu, kwenza impilo zabantu zibe nzima kakhulu. Sibona njalo ukuthi kuya kuba sobala ukuthi abasibusayo abakho in control of the economy, kungazani kulamanye ama forces ayiwo abambe ezomnotho abadecidayo ukuthi irate ivuka imalini, njalo lokudla kukhwela kusiba intengo yokudla ikhwela isiya kumalini. Khona lokho kukutshengisa sobala ukuthi abantu sekusebe ku-election mode, lalabo abangemuva ababambe intambo behind scenes abafuna ukuthi ibandla leZANU PF liphume embusweni sebesiqalile ukusebenza ngamandla ngoba ma kungayiwa ekhethweni umkhonomi uguqe ngamadolo. So kutsho ukuthi abantu ikakhulu abemadolobheni bazavota bezondile.
Usibanda uthi ukudla kugcwele okumangalisayo okwenziwa eZimbabwe kodwa kubiza imali ephezulu.
Impuphu njengesibonelo igaywa khona apha ekhaya eZimbabwe kodwa ukuthi ikhweleleni akususiseki ukuthi why ikhwezwa intengo yayo ize ifihlwe icinakale ingasatholakali ezitolo. So kutshengisa sobala ukuthi ama handlers alaba ababamba economy behind scenes sele ku election mode sokulwiwa ukwenzela ukuthi abantu bazonde bahambe ekhethweni bezondile. So kuyinto enzima kakhulu. So ke sesikuzabonakala ukuthi uhulumende uqine okunganani ekuthini alungisise lolu daba. Ngensuku zikaMgabe wakuvuka kulama directive abantu abezitolo bagijinyiswe. Kanti lapha sibone uminister wezomnotho usikhwica mfundo uprofessor Ncube ezama ukuthi ama market forces abe yiwo aregulatayo kodwa kuyakhanya nje ukuthi kakusebenzi.
Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube. Ndingakhohlwa kuLive Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labezombusazwe ngokwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa okosuku lokuqhutshwa kokhetho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesange njabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.